Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi. Lamhlanje kungomvulo mhlaka 3 kumabasa 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungabona upresident esesebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu. Ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise lokho okuthiwa yisona State of the Nation Address.
Izakhamizi zeHarare zikhonona ngokuthi zithole imbiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli yamasoni Mnangagwa ecela ukusekelwa ekwakheni ilizwe.
Thina sesilungiselela ukukhetho yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini dale parliamente.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithenze le ibandla emhlomantini ibandla esiphila phakathi kwabantu.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele ukhetho lwalonyaka ngamehlo abomvu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 Ntulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni eNew York kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeHarare zikhonona kakubi ngokuthi zithole imibiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli yamasoni Mnangagwa. Ecela ukuthi zimsekele ekwakheni ilizwe. Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Imibiko le ihambelana lendawo ehlala umuntu njalo icela uZulu ukuba agcine inombolo kumakhalekhukhwini esithi uzabe ethumela imibiko eminingi. Omunye othole umbiko kumakhalekhukhwini wakhe ngumnumzana Tshawona Masiyambiri ohlala emzini weHighfields eHarare.
I received a message coming or purporting to come from President Edim Nangagwa on my phone.
Ngithole umbiko ovela emuntwini ozithi ngumongameli Mnangagwa esithi ufuna ukusitshela ukwenzakala endaweni esihlala kizo kuphambanisa amalungelo ethu ukuthi sithole imbiko evela kumongameli uthole ngaphi inombolo zethu.
Isakamuzi sasebudiriro eHarare umnumzana Darlington Madzonga ngomunye laye othole lumbiko.
What are expecting as citizens are not these love letters from Mnangagwa. What are expecting as citizens is service delivery, jobs, health care.
Asikhangelelanga incwadi lezi kumongameli, sikhangelela imisebenzi ezempilakahle kumuntu wonke. Ukuthi aqale ukuthumela incwadi lezi asizamukeli, sifuna ukuba sitshele ukuba uthatha ngaphi inombolo zethu.
Ingcishi ezicubungula ezombusazwe zithi imbiko le ilakho ukuphazamisa amalungelo kaZulu ngoba ikhipha indawo lapho umuntu abhalise khona ukuvota. Umnumzana Themba kuye moyo oyisikhulumeli sababalisi kunhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uthi limbiko itshengisa ukuba kulokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ezinye zezinto ziyafika abantu zibamangalise kodwa umuntu uyabe seziveza ukuthi yena uyini. Ungabona upresident esesebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu. Kodwa engunanzelelayo lapha ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa nguhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise loko kuthiwa yisona state of the nation address kuvele upresident akumelanga ahambe ekhuluma ngemsebenzi esiyenziwe imsebenzi yabonakala
lokho kugcizelwa ngumnumzana Desire Sibindi yena othi nxa umongameli kunguye othumela limbiko kuyasolisa ukuba uphiwe ngaphi inombolo zikaZulu
kona kuyasimangalisa kakhulu yasimangalisa ngempela ukuthi abahloniphi amalungelo ngokuthumela imbiko engaziwayo lokuthi bayithatha ngaphi
inhlanganiso ebona ngokusebenza kwentatha lezi ndaba zikhululekile eyemisa Zimbabwe ithi lokhu kuthunyelwa kwembiko akukho emthethweni besithi bazathumela umbiko ngodaba lolo abakade bengakakwenzi iStudio 7 isiya emoyeni imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba ehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana walile ukukhuluma ngomnyaka 2018 umongameli Mnangagwa wathumela imbiko efanayo ecela ukuvotelwa okuyinto eyasolwa ngabalwela ilungelo loluntu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe athi aselumelele ukhetho lalonyaka ngamehlo abomfu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 ngontulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Ukhetho olwedluleyo oluka 2018 lwenziwa mhlaka 30 kuNtulikazi lapho okwanqikilana khona umongameli Emmerson Mnangagwa lowayekhokhela iMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena osekhokhela ibandla elitsha ele Citizens Coalition for Change. Umsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Osterlosi Siziva uthi ngaphandle kokuthi iZANU-PF iqilibezele bazanqoba kulolu khetho.
Thina sesilungiselele ukhetho yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini edalele ephalamende lozasimela engumongameli through iprocess yethu esithi i-consensus candidate election process. Lapho silalela khona abantu bonke indawo zonke jikelele kuma community ezitaradeni kuma villages khuluma ke lama teacher labo sobhuku lezinduna lama veterans besinika imbono yabo ukubana babona ngani ungasimela endaweni yabo ngukansila noma ozabamela edale parliament noma ke ozasimela engumongameli. So yikho ke ezinye inhlelo zokulungiselela sesiqeda ukubhala i-document lethu i-manifesto esayilontsha silungiselele ukhetho njalo ke sesilungisa also in terms of ukumeka sure ukuthi inhlelo zethu ziyahamba kuhleke ikakhulu indaba zezek liyabona ukuthi ke kule abuse eyenzakalayo indaba zama-phone number aphiwa abantu ke ngamanye ama-candidate okutshengisela ukuthi bale access to the voters roll. So yikho ke sibhalele Zimbabwe Electoral Commission ukubana sihlangane labo sibonisane ngendaba ke ye-voters roll njalo ke lezinye zezinto ezifana zilungise ukubana ukhetho ke luyenzwe ngendlela ke esemthethweni.
Kulabanye Siziva abasola indlela elizakhetha ngayo labo abazancintisa belimele kukhetho oluzayo. Bathi bekumele lenze ama primary elections afana nje laweza no PF. Ungathini ngalokho?
Hayi, laba abaningi abakhalayo ngabezana PF izana ngenza kuyakhala ngenhlelo zethu ngenxa yokubana bona they are not part of our movement. Abantu bakithi babakhulumayo iZimbabwe yonke jikelele ukubana thina njengama communities sifuna ukufaka umbono ubana ngubani ngubani ozamela ke inhlanganiso yethu. So leyo principle asikwanisi ukuyilala ngoba yiprinciple evele ebantwini. We are a citizen movement. So i-movement leyo idetermine indlela zayo ngama-citizen. Thinokwethu njengoba ukhokheli ikulungisa ukubana ke izifiso zabantu ziyayenzakala, izifiso zabantu ziyaimplementwa. So yikho libona ke singabile temptation yokuphuma kuleyo ndlela kuloo mgwaqo ngoba yikho ke okufunakala ngabantu. Abantu kheli balokusuthiseka nolwazi sikhiphe namhlanje i-template le-procedure manual ukuze laba bakade bengazwisisi kahamba njani bebe lolwazi ukubana hhayi angeke sayenza ukuvota kuphela kwabantu abalutshwane kodwa kufanele ke sibe kwazi ukubana wonke umuntu uyavunyelwa ithuba lokubana ikhulume umuntu ke amfunayo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lo ake wamela isigaba se-Insiza South edalele parlamente olilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi i-Triple C iyazikhohlisa.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele ibandla elisemantini libandla eliphila phakathi kwabantu libandla labantu. So izangithezi libandla eliqoqekileyo okuthi loba kubuya ukhetho akunanto esesabisayo ngoba vele sinamalunga azakala ukuthi la ngayizangithezi. So sizimisele ukuthi nangoba isiphi isikhathi uma bengamemezela ukhetho sizimisele ukuthi singene kulo ngoba silungiselele kakhulu.
Kodwa likhankasa nje baba Nkomo, kuyini elikuthembisa uZulu ngoba abaningi bayakhala bathi kukhetho olwedluleyo labathembisa imisebenzi labathembisa izulu nomhlaba kodwa bathi bayahlupheka sikhuluma nje kuyini okutsha elikuthembisa abantu?
Izamsebenzi yavela yathembisa kudala ikhulula nelindiswe ukuthi abantu bazoba nokuhlala kuhle. Izamthetho lokhu iqhubeka ikhayela imanifesto yayo ukuthi yona vele kufana isebenzela abantu ithuthukise abantu ukuthi abantu baphile ngendlela enhle. Kokwemisebenzi ngokukazelela amakhampani esiwabona evulwa minengi imisebenzi esibona isibakhona imisebenzi ikhona ebantwini abantu bangena baqhatshwa izinto ezijelele.
Abamabandla aphikisayo baba Nkomo bathi ngaphandle kokuthi liqilibezele kukhetho lolu akulandlela elinganqoba ngayo njengezanu PF.
Obviously we bathi bona endlela baphikisana lathi bathi bona izanti esachileza kuyafane ukugijimele omuntu zabeyazifaka unyawuphambili kaezelo kulalokhu akhona ukuthi izanu PF ingena kulolu khetho bele libandla labantu bangabothi bangadliwa nabehliwa badliwe mhlobo vela fana ama-factors kanti zakhulumela nge-opposition abanye bagulamela ama-factors izanu PF libandla elikhulu elama-structures izanu PF libandla eliziqinile of course azingethi ukuvimba ukuthethiswa kumbe ukuchothozwa.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we-Insiza South edalele parlamente. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ngabe abalandeli bezanu PF abachaphazi inzuzo yomsebenzi wokuthengiswa kwegolide njengalokho okuvezwe ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera. Uhulumende uveza kuba le mali eyanela ukuhlawula ababalisi iholo abalifunayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba Kuyemoyo.
Teddy Chris, udaba lwe-Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuke esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokhu esikubone kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera, kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli
manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba
njenge athuzi udaba solubekwe edandalazi abantu yibo sokumele basukume bazikhangele ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili abantu abathathu abantu abahlanu bathole okungakanani ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo ngabantu bamachurch osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshela o president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch ona la ukuze betshontshe asimfuni upresident otshontshayo asiwafuni amachurch atshontshayo abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi kungenxa yani behuquluza igolide elingaka bephinde besibuza ukuthi sizayenzani thina njengenhlanganiso-ke i-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona #myzimbabwe2 moyo themba kuye athuzi spokesperson
umnumzana themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-athuzi Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump yena owayengumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni kusasa kulandela okwethulwe inkundla ye-Grand Jury eNew York ethi kumele athonisiswe ngamacala awetheswayo. UTrump ubikwa esetheswa icala lokuhlawula ocatshangelwa ukuba wayengumakhwapheni wakhe unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu amadola emelika $130,000 ngesikhathi ekhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Igqwetha lakhe umnumzana Joe Tagopina utshele abezindaba be-CNN ukuba kaliqedakali icala aletheswayo. UTagopina uthi uTrump ukhahlanyezwa njengoba ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrats bathi uTrump kumele amiswe emthethwandaba ngoba wephula imithetho yokhetho. Owayephethe idale le-House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi uTrump kumele athoniswe amacala awetheswayo njengomuntu wonke weMelika. UTrump uthi uzakhuluma ngodaba lolu esuka emthethwandaba eNew York. Ubikwa elakho ukwetheswa amacala ambalwa agoqela elokuqhuba amabhizimusi yakhe ephambana lomthetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Indaba kaTrump le njengoba vele esele uTrump ngu-former president we-United States of America. Indaba yakhe kubhadala lapha uPonstalo before ama-elections ka-2016, ama-presidential elections. Hayi njalo lapha awina khona. Uyabona lapha nxa sikhangela umumolo we-America lwabazwekazi amanye ikakhulu e-Africa la. Akunanto etshiyeneyo kakhulu ngoba ungakhangela e-South Africa la uJacob Zuma wabotshwa. Wagwetshwa wayejele ephume ukuba ngupresident esephumele ukuba ngupresident yabona i-institution leyana isikhundla sikapresident sona ngapha kwezinye izigaba zomhlaba emazweni e-Africa la mhlaba yonke jikele izisekelo zombuso wamazwe la amaningi ziyavikela umongameli nasesihlalweni ukuthi engathonisiswa engabotshwa kodwa nxa esephumile esihlalweni uyathonisiswa njengayena le yeZimbabwe yikho sisekelo sombuso umongameli uba vele ngumuntu ongabotshwayo ongathwani nxa esesihlalweni kodwa engaphuma esihlalweni lapha nxa kulamacala ayenzakalayo amanye even engakabi ngumongameli uyathonisiswa ngawo amacala nalawo
ye lapho babagawule utho ukuthi kuyahambelana lakhonokho okwenzakala kuwaye ngumongameli uDonald Trump
njakho lokho sokusenza uTrump ukuthina wenza amacala lana vele ngabe ngupresident lapha waphuma kathesi vele amacala lana anjengana la sebemlokuza ngawo sebemlandelela ngawo so akumangalisi lokho okwenzakalayo kwa America into eyenzakalayo emhlabeni jikelele njengoba ngunika isibonelo se South Africa ukuthi uZuma wathi sephumile laphana anje wasimbonile uZuma laphana umnyaka lwana esesiyagenejele konke kukhona khonoko la khona apha eZimbabwe kunjalo ukuthi umuntu nxa esengwesephumile kuba ngumongameli uyatholisiseka uyabopheka uyenza yonke into enjengana leyo konke kuyenzakala so asonto yokuthi ngise-America kuphela amazwe wonke jikelele alakho khonoko umongameli ovikelwe nxa esesikhundleni but nxa esesikhundleni sakhe khonapha lapha avikeleke khona kodwa nxa esephumile esikhundleni usetholisiseka ngendlela yokede ngala
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Poland libika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uza kwethekelela lelo lizwe ngolwesithathu ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Andre Duda. UZelensky ubikwa ezahle athathe lelo thuba ukuhlangana labadabuka kwele Ukraine ababalekela kwele Poland ngemva kokuhlaselwa kwelizwe labo ngele Russia. Iphephandaba le-The Financial Times libika ukuba iziphathamandla zakwele Russia seziphume ijumo zithathela bezomvikela labaqondisi bamankampani kahulumende ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports zisesabela ukuthi bangabaleka elizweni kumbe ukuvukela uhulumende kumbe ukupha ulwazi oluqakathekileyo lwezomvikela kuzidazelizwe. Inhlanganiso ezimela izisebenzi eZimbabwe zikhuthaza izisebenzi ikakhulu lezo ezikumisebenzi ongangena zidibane lengozi yokuhlaselwa ichefu ukuba ziqinise umkhuba wokuhlolwa isikhathi zonke zizivikele kulolu dubo lungakadali umonakalo kumpila kahle yaso. UMark Peter Ntambe uyalandisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japhet Moyo uthi eleZimbabwe liyazama ukumelana nalolu dubo, kodwa izisebenzi kumele zihlale ziqaphele, zivikele impila kahle yazo.
Labo aba-exposed kuma-chemicals athize, kungaba ngabantu abasebenzisa kuma-factories, manufacture ama-chemicals, kungaba ngabantu abasebenzisa ama-chemicals ngokwawo, ngaba ezingadini silapho emaplazini.
Uqhubeka ethi imithethile ihlasela isebenzi ngendlela echecheneyo njalo lokhu kaninginengi kusuka kubonakale ngemva kwesikhathi esithile noma esefike kwisikhathi sokuphumula i-retirement.
Siyakwazi ukuthi amanye ama-chemicals anga-affecta imuli, amanye ama-chemicals njalo anga-affecta umuntu ngaba inzalo yakhe. Ama-chemicals affect abantu ke into eziningi ezishiyeneyo. Yikho sikhuthaza ukuthi izisebenzi kufanele ziyehlolwa.
Uthi kuyikho kuqakathekile ukuba izisebenzi zilumukiswe ngalolu daba lokuhlolwa zikhathi zonke ngoba abanye behlaselwa kanje esasebenza eze eyabona esegula ngesikhathi esesekuphumuleni noma esechiye umsebenzi kube nzima ukuba ehlawulwe. Ohluza ezentuthuko yomnotho uDokotela Prosper Chitambara uthi izisebenzi ezilempila kahle ziqakathekile kakhulu kuntuthuko yelizwe lomnotho walo. Ethi ukutholisa kwemvikelo kwezempila kahle kumuntu wonke lakho kungaba licebo elihle. Okhokhela inhlanganiso emela izisebenzi zemigodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mshaike uthi lolu dubo abalubona kakhulu kulabo abagebha ezenjiwayo ngaphandle komthetho bezimele.
Ama-corcoza yiwo abasebenzisile ukuze ama-chemicals bengelamvumo ukuthi basebenzise kodwa amamayini amakhulu balama license akuthi bavumele ukusebenzisa ama-chemicals lakho banayo imithetho abayilandela yona ukuthi basebenze kakuhle.
Uthi lokhu yikho okumele isisebenzi sinye ngasinye sikulandele sibone ukuba sivikelekile.
Izisebenzi kumele zilokhu zilandele umthetho. Akukho umuntu abambile ukuze nama-chemicals engela mvumo.
Inhlolisiso yaqhutshwayo phezu kwalolu daba ngengcitshi ezijejeneyo ezigoqela uMnumzana Natshi lo Kasilo ikhomba ukuba kulizwe elifana leZimbabwe eliyamele kwezokulima lemisebenzi yemigodi kumnotho walo kuba lo kusetshenziswa kwemithi elakho ukuphazamisa abantu efana lama-pesticide lesetshenziswayo kokuchiyeneyo. Omushayike uthi abemba bezimele bagcina ke besebenzisa imithi efana le-mercury lama-acid besemba ikakhulu igolide okubangenisa ke kudubo olufana lalolu. EleZimbabwe lile mithetho elawula amakhampani ukuba avikele izisebenzi benzi emihle njalo laveza umthetho we statutory instrument ngomnyaka ka 2020 wokuvikela izisebenzi zemaplazini ukuba zingahlaselwa yichefu ngesikhathi zithela imithi yokuvikela izilimo kuzinanakazana esijeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu ezifa emiswa umsebenzi siphikise inkulumo kamphathi Ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ayethule edale lephalamende kunsukwane ezedluleyo ayekuthi kule mali engena kuzigidi lezigidi eyacatshayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli ngemva komhlangano wabawubize esigodlweni iHarare namhla isiphathamandla esasikhangele ingcebo zenhlanganiso yezifa uPhilemon Machana uthe umphathi Ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ubaninda ngodaka bona bemsulwa kuzo zonke izinto okuthi abaziphazamisa.
Taragi dza vatori vonhongo varipo kuti isusu mari yatakapiwa kuzifa i53,000 apa
sitshengise intatheli izindaba ubufakazi obokuthi thina imali esayiphiwayo yinhlanganiso yeSports and Recreation Commission yi 53,000. Siba kombise incwadi zebhanga ezitshengisa ukuba yangena iyimalini kanye lokuthi yasetshenziswa njani ngo-2019. Sibatshengise ubufakazi obenhlolisiso eyaqhutshwa yibo abe-SRC singekho thina eyokuthi imali ezaphiwa kuminyaka emithathu yi-86,500 kuyimali yakuleli e-RTGS. Injongo yethu bekuyikwazisa uZulu ukuba akula 2 million esayiphiwayo thina.
UMachana uqhubekele phambili wathi akusilo qiniso futhi ukuthi eleZimbabwe kalikhathali loba lingabuyelanga ukuba lincintise komncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kweFIFA.
Imwe nyaya ndiyokuthi uFIFA kwanoudza vanhu kuti atisikuda
kuti. Olunye udaba ngolokuthi batshela abantu ukuba asifuni ukubuyela kuFIFA. Kodwa lelo ayisilo qiniso ngoba ngomvulo odlulileyo bebencenga abeFIFA besithi kukhona inguquko esesiyenzile kodwa batshele ukuba kumele baqale balandele lokho abakutshelwa kuncwadi eyalotshwa ngoNhlolanja 2022.
Inhlanganiso yeFIFA yatshela abe-SRC ukuba ilizwe leZimbabwe lizavunyelwa ukuphenduka libe yingxenye yeFIFA nxa kungabiselwa ukamambo labanye bakhe. UMachana uthi kuyisifiso sabo ukuba ugatsha lwezemidlalo ludinge ingcitshi ezizaphenya ukuba leyo mali izigidi ezimbili zamadola aseMelika ukuthiwa bayintshontsha yalobela ngaphi.
Saka kana munhu mkhulu achiramba achitaura kuti akaapatulilo.
Njengoba umuntu omdala ehlala esithi kulezi gidi ezimbili ezaphiwa inhlanganiso yezifa lathi sithi akudingwe abafundele umsebenzi wokucwayisa ngezemali baphenye ukuba leyo mali yayangaphi. Njengoba phela thina asizange sibone kodwa yena umphathi Ntambo uthi ulesiqiniseko esokuba wayibona ukuphuma kwayo.
Ilizwe leZimbabwe limiswe yinhlanganiso yeFIFA ukuphatheka kunhlelo zayo nyakenye ngemva kokuba benhlanganiso ye-SRC betshaye indiva inkuthazo yokuba akumelanga bangenele ekuqhutshweni komdlalo wenguqu. Lokho ngemva kokuba inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli kakamambo yisethesa amacala agoqela ukungaqhubi kuhle umsebenzi wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza unompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanjini
kwanele Olive. abalelisayo ngontungami lenkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lilale.